Abaphathi kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijineyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano ngesikhathi ehlukuluza abantu bebandla leli.
Lokuthi uyawuthokoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle, iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo zipha umkhokheli abakhethwe ngabantu, hatshi ukuthi leyo federal gama-elections afike bamamukele khona ngabo emenzi mongameli bengashiye mongameli.
Ekhuluma ne-Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe uMnumzana Kodakwaso Mumsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayamukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso ye-United Nations kayelani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo, so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise. Abala laba abakukhangela bethi hatshi lokhu kulungile njalo kufanele, mhlawumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo. Khathesi ungakhangelisisa sibili, ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations, ngabe bayathokoza abe-opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli owezimbabwe, so akasikho legitimate president. Kodwa khathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba, akungitshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uChamisa ngabe wawina ama-election ube ngeke ehambe yini? Utshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela yikuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile, ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube yinto leyana abathi khona iyabe kuyangisa lokhu siyafika kwabanye ngale. Kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa itholakale ukhona phana. Ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho kuye phambili ngokuthi unxuse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations wenzela uMnangagwa mhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli we-Brazil uzakhuluma kulo mhlangano kusasa, elandelwa ngumongameli we-Melika uMnumzana Joe Biden. Umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulo mhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijineyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele Studio 7 Mse Washington DC, ngingutaba kancube.